Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 31 kuNtulikazi 2020. Ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje likhuphukela yakukulungwane ezedlula ezintathu 3092 inani lasebetholakale belegcikwane leCOVID-19 eZimbabwe. Abezomvikela namhlanje bebenqabela abantu ukungena enzikini yamadolobho wonke elizweni. Owaye ngumphathintambo obona ngezokulima umnumzana Parents Shiri obhubhe ngolwesithathu ubekiwe namhla emathuneni eHeroes Acre eHarare. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba abantu abedlula amakhulu amabili abatholakale bele COVID-19 eZimbabwe kwabahlolwe izolo bakhuphule inani leli laya kunkulungwane ezedlula ezintathu 3092. Asebesinde kuleli gcikwane sebengamakhulu edlula ayisichiyagalolunye 924 libulele abangamachumi amahlanu lantathu 53 ukuthi inani lasebehloliwe ukuba bale COVID-19 loba hatshi lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu 129,899 emazweni awezwekazi le-Afrika asebetholakale belegcikwane leli sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisichiyagalolunye 999,807 labulala inkulungwane ezedlula ezilichumi lathoba mune munye 19,328 kubika abenhlanganiso ye-African Union. Emhlabeni jikelele asebetholakale bele coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezilichumi lasikhombisa 17,543,881 ukuthi asebebulewe yileli gcikwane sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisithupha 677,980 kubika abenhlanganiso eye Worldometer. Ukutshengisela obokuhlelelwe ukuba khona lamhlanje kuguquke kwaba yikutshengisela kokuhlala emakhaya ngemva kokwethuselwa ngamapholisa labebutho kwabantu. Amabhizimusi amaningi abevaliwe lokuthengiselana bekwehlile kakhulu kobulawayo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lamhlanje izitalada zakobulawayo bezitshaya umoya kungelamuntu ohambayo, kukanti le malokitshini uzulu bezivalele ezindlini besesaba ukuhambela phandle. Abezomvikela yibo bodwa abakade bebonakala besemigwaqweni bevimba wonke odlulayo laloba ulencwadi evumela ukuhamba. Umnumzana Kelvin Maphosa oyisakhamuzi sakobulawayo uthi wesabe ukuwelwa ingozi kungakho ehlezi endlini.
Mina into engenze ukuthi ngahlala endlini ukubana hheyi ngiyesaba ukuthi ukuhlukunyezwa amapholisa lamasotsha la emgwaqweni ngoba sungatshaywa ufe. So hayi mina ngithe ngangcono ngizihlale namhla endlini ngisijwene labantu abami.
Umnumzana Makheli Thamsanqandiweni, umkhokheli wemahlabe Zulu Movement lamaNdebele kaMzilikazi Pressure Group, uthi abantu bengavumi ukusetshenziswa.
Indaba yedemo xa isenzakala kakube yikuthi idemo yenziwa isimo sokuthi abantu baboniswe ukubi, kakungabi ngenxa yokuthi kumele sisanitize iZANU-PF.
Unkosikazi Linda Ndebele oyisakhamuzi sakobulawayo uthi uhulumende wenelisile ukuncindezela uZulu ukuba ayetshengisela lamuhla.
Uhlupho olukhona ukuthi lapha eZimbabwe singabantu abalokwesaba kakhulu. So hayi okwalamhlanje idemo isaphumelelanga, kodwa injongo kahulumende ukuthi khona ancindezele idemo leyi ibe stairway eyakhe injongo kahulumende ifezekile.
Umnumzana Efoti Ncube unobhala weNational Consumer Rights Association inakora uthi abantu kabangakhali ngemali abangabe beyilahlekelwe lamhlanje ngoba amabhizimusi evalile, kodwa kabalwise inkohlakalo eyenziwa nguhulumende.
ukulahlekelwa okukhulu elizweni kayisikho lokho kulahlekelwa okukhulu yi-corruption yonkohlakalo ekhona le efanele ilwiswe kuso sonke isikhathi abantu balahlekelwa izimali eziningi ezitshontshwa ngabasebenzela uhulumende ni-corruption yiyo ecosta ilizwe kakhulu okwedlula le mali namhlanje engabe ilahlekile ngokungavulwa kwezitolo lezidlala iziyana kumbe amabhizinisi lalawana
kuleyinye ingxenye kaZulu ebona ukutshengisela kungayisiyo indlela yokulungisa umumo welizwe omunye wabo isakhamuzi senkulumane umnumzana Donald Gabaza othi kufanele inkokheli zamabandla ehlukeneyo zihlangane ndawonye zilungise uhlupho olukhona elizweni
indawo yama-demonstration especially ngalesi sikhathi sikizo angiboni kuyikuthi into engancedisa ukuthi sixazulule inkinga ezikhona ezomnotho abakhokheli bethu kuma-different political parties kumele behlangane bexoxisane ukuze sibonise indlela esingaqhubeka ngayo phambili sixazulule inkinga ezikhona khathesi kunje ngendaba ye-coronavirus ama-cases aya elokhu ekhwela njalo ama-health systems ethu awaqinanga angaka ukuthi engamelana lamanye ama-cases amakhulu angavela ngenxa yema-demonstrations ngoba abantu basabebeminyene
unobhala kugatsha lukahulumende kwezokukhitshwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana ulobe enkundleni yokuxhumana eyebulenjini eye-Twitter esithi ukutshengisela ebokuqoqwe lamhlanje akuphumelelanga ngoba endaweni ezehlukeneyo zelizwe bekulokuthula uthe njalo kwezinye indawo bekubonakala amapholisa angahlomanga ebhodabhoda elondoloza ukuthula kodwa ezitolo ezimbalwa zivalile Nimele Studio 7 ikobulawayo ngingubathabile masuku
kunjalo nje abaqoqi bomkhankaso we 31st July movement yokutshengisela ukukhonona ngenkohlakalo kuhulumende bathi kuphumelele okwamagama nxa kukhangelwa ukwenza kwabezomvikela emadolobheni ilizwe lonke lapho abakade bevimba uzulu ukuba engene emadolobheni uMavis Kama usethulela lolu daba ngugcweleyo
Abezomvikela bebenyakazela phakathi kwedolobha leHarare kanye lemizini ehlala abaningi bekhuthaza labo abakade becatshangelwa ukuba bayazulazula nje ukuba babuyele emakhaya. Omunye wabakade beqoqa uhlelo lwalamhla umnumzana Charles Nyoni uthi luphumelele okwamagama.
Into engifuna ukuyichaza lapha ngeyokuthi kwakumelanga sicabange umcabango wokuthi idemo njengabantu abangena emgwaqweni begijima betshaywa bebotshwa. Khonokho okwenzakeleyo kokuthi kuthiwa kule demo abantu bahlala ezindlini amapholisa agcwala emgwaqweni namasosha nempobha agcwala emgwaqweni khona lakho kutshengisa ukuthi idemo yethu iphumelele ngoba namuhla akuzange kube nebhizinisi elenzakaleyo njalo akuzange kube nje nengitshela into nje eyenzakalayo edrobheni.
Okusekelwe ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Abakwenzileyo ukubopha abantu behluphana abantu ezindlini, konke lokhu kumhlophe ukuthi i-demonstration le iphumelele.
Unkosikazi Nokuzola Chili wasemzini weMfakose uthi okungasacaciyo yikuba ukwenza kwabezomvikela laba kungaba yibo abenze uphumelele lumkhosi walamhla lobahatshi.
Akula activity eningi so kungasacaciyo ukuthi angabe abaqhukuzela ukuthi abantu behlale ezindlini kube yi-silent demonstration or what akukhanyi kuhle
kodwa uhulumende uthi awuzange uphumelele umkhosi walamhla njengalokho obekukhanyelelwe ukwenzakala njengoba abakuzibileyo bengazange baphatheke umabhalane wogatsha lwezemibiko umnumzana Nick Mangwana ulobe enkundleni yokukhulumisana yebulenjini be-Twitter ukuthi okwenzakeleyo kuyajabulisa ngoba uZulu ekhethe ukuzilondoloza kugciwane le-COVID-19 wazihlalela emakhaya endaweni yokuzibeka engozini yokulithola. Lanxa bekuthule endaweni eziningi, amapholisa abophe abambalwa ababalisa isikhulumeli se-MDC Alliance u-Advocate Fadzai Mahere lequla lakhe abekade betshengisela ngokuthula bephethe amabhakana akade le mibiko esola imisebenzi yenkohlakalo elizweni. Umlobi lomdlalo wemidlalo kamabonakude olodumo unkosikazi Tsitsi Dangaremba ubochiwe laye ngoba ephatheke kulokhu kutshengisela ngokuthula lapho abonakale ehamba labanye bakhe bephethe amabhakana abesola ukwenza kwahulumende kanye lenkohlakalo. Kuthi abesifazane abathathu okuyinkokheli yabatsha ebandleni le-MDC Alliance elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa onkosazana Joanna Mamombe, Cecilia Chimbiri loTsitsi Marowa babochiwe bevela emthethwandaba kamantshi lamhlanje. Abathathu laba bebekhatshwe ngamagqwetha abo umnumzana Obey Shaba lo Advocate Tabani Mpofu lapho besiyazibika emapholiseni phansi kweziqondiso zabo zebail. Intethelezindaba umduduzi Mathuthu weZim Live ulandwe emzini wakhe izolo ngendlela efana laleyo eyasetshenziswa kulandwa enye njalo elokhe isavalelwe uHopewell Chingono. UMathuthu wetheswa umlandu wokutshotshozela lokhu kutshengisela kanye lokusebenzisana labafuna ukugenqula umbuso. Uhulumende athi wakhethwa ngokusemthethweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abezomvikela bavimbele izakhamizi zeGwanda ukungena enzikini yedolobho lamhlanje, okudale ukuthi iningi lihlale emakhaya. Lanxa ezinye izitolo bezivuliwe, bekungela kuphithizela ngoba abantu bekhethe ukuzihlalela ezindlini. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Amapholisa labebutho bebevimbe imigwaqo yonke engena edolobheni leGwanda, kuthi laba abakade begada amabhasi kaZupco labo babeyehliswa kumele bakhiphe ubufakazi obuqinileyo bokufuna ukungena phakathi kwedolobho. Abezomvikela bebebhodabhoda njalo phakathi kwedolobho lemalokitshini ngenyawo langezimota besiduzule ehlala ezindlini. Umnumzana Ndaniso Mpande ngomunye ohlala phakathi kwedolobho leGwanda njalo dumumo ubungafanile ensukwini lamhlanje.
Akula bantu abahambayo, umuntu nje umbona gqo, lezimota uzibona gqo, ngitsho lamabhizinesi amaningi avaliwe, abantu abasebenzi lamhla bazihlalela ezindlini. Hayi kuthule sibili kutshaya umoya.
Osakhulayo umnumzana Great Ompiri olilunga lebandla eliphikisayo le-MDC Alliance uthi okwenziwa ngabezomvikela yikwephula amalungelo oluntu akusisekelo sombuso.
Njengebandla sinanzelela ukuthi isekelo sombuso asilandelwa njalo amalungelo ethu awahlonitshwa. Sithi hayi thina asivumelani lento enjalo, abantu kuze benze amalungelo abo njengabantu maZimbabweni. Lokhu esesikubonayo siyahlukumezwa, siyakhahlamezwa.
Kodwa umnumzana Malaki Nkomo webandla leZanu PF uthi ukuthula okube khona lamhlanje kuveze obala ukuthi uhulumende obusayo ukhethwe ngabantu.
Abantu bakhathele ukuthi babe betshelwa ukuthi ngenani esidilidini kungelanto abazayenza. Bakwazi bona ukuthi uhulumende ungena ngoba evotelwe. Isikhathi sama-elections sikhona uma kufanele ukuthi uhulumende abantu bamkhiphe. Ukhitshwa ngama-elections ayikhona lokho kuzwa ukuthi abantu ngenani ezitaladeni ayisikho.
Umkhokheli webandla eliphikisayo le-Transform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume le ntatheli zindaba uHopewell Chingono babotshwa besetheswa icala lokutshotshozela udlakela ngokukhuthaza uZulu ukuthi angene ezitaladeni etshengisela lamhlanje esola umbuso weZANU-PF abaduse ubuleli lizwe ngenkohlakalo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela okwenzakale endaweni ezitshiyeneyo ngokutshengisela obekuqoqwe namhlanje. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa, iningi lazo kungamalunga awe-MDC Alliance, zitshengisele lamhlanje emahofisini omeli weZimbabwe ePretoria lase-consulate eCape Town City uhulumende weZANU-PF akehle esihlalweni ngoba isehlulekile. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Lezi zizalwane zeZimbabwe esifike emaofisini omeli weZimbabwe ePretoria zisidlamalahle sithi iZANU-PF ayiphume iphele embusweni ngoba isiguqise ilizwe ngamadolo. Akuthathanga sikhathi umbuthano wabeZimbabwe laba ungakachithizwa ngamapholisa ngenxa kwesabela ingozi yokumemetheka kwegciwane le-coronavirus kwazise kutshengisela abakwenze bengelamvumo. Kodwa kumgcinihlalo we-MDC Alliance kwele South Africa umnumzana Trustin Dlovu uthi ngokufika kwabo lapho umlayezo wabo uhle wacaca uhulumende weZANU-PF.
Sikhala ngakuthi kona eZimbabwe sifuna ukuthi i-corruption iphele, sivunyelwe ukuthi sikhethe abantu esibafunayo bazosikhokhela ngoba khona uma isikhokhelwa ngabantu esingabathandi abakhohlakele. Sifuna ukuthi kube nama-reforms ukwenzela ukuthi abantu babe nelungelo lokukhetha uhulumeni abawuthandayo.
AbeZimbabwe abahlala eCape Town labo iningi labo obengamalunga MDC Alliance baye bayabuthana econsulate eCape Town. Umhlangano wabo wachithwa ngamapholisa sekwedlule ihola betshengisela. Omunye wabebetshengisela ePretoria umnumzana Bukhosi Sibanda uthi manje sekuyisikhathi ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa akuzwisise ukuthi wayesitshoni ma wayethi izwi labantu izwi likaNkulunkulu.
Siyanicela abantu bezanu, asithina sithi abantu bezanu ngoba izanu sayibona kudala nje ukuthi hayi beyingena plan ofukuqhubeka lapho abagcine khona ngeliberation struggle. Yebo bayilwile kodwa bahlulekile from the time bethatha ilizwe.
Usenjalo umgcini ihlalo webandla lezanu PF kwele South Africa umnumzana Kennedy Mandaza uthi ukutshengisela lokho kwenziwe izalwane zeZimbabwe kwele South Africa abavumelani lakho ikakhulu ngesikhathi impilo zabantu zisengozini yokuthelelana igcwane le-coronavirus.
If genuinely people would want to see corruption go in Zimbabwe, then corruption will not go as a result of demonstrations, but it goes away.
Labo abafuna inkohlakalo iphele abeze lobufakazi ukuze amasela abotshwe hachi ukutshengisela.
Information that proves that individuals that are alleged to be undertaking corruption in Zimbabwe are arrested and sent to prison.
Umnumzana Mandaza uthi kabavumelani futhi lenkuthazo ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ehle esihlalweni ngoba wakhethwa ngokusemthethweni, kanti futhi bake bazama abanye ukuphikisa lokho umthethwandaba wabachitha. Melestro 7 ePretoria kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Silokhu sikudaba lunye kesizwe okwenzakale ekutshengiseleni okube khona eLondon kwelebhilithani, lapho intatheli zindaba yestudio 7 uEzra Chisa Sibanda obekhona wakhuluma labakade bebuyile.
Omunye wabatshengisele ebhilithani okhulume le ntatheli zindaba yestudio 7 uEzra Chisa Sibanda unkosikazi Mavis Harrison othi kuyadanisa okwenzakala eZimbabwe.
Bezibhedlela akulamithi ezibhedlela, odokotela kabaholi imali enelayo, amanesi kaphiwa mali. Ungaze ukufunde kulama-graduates agcwele ekhaya, abantwana bangama-graduates ba-graduate, abantwana besele ukuthi baza kuya ngaphi, abantwana bahluphekile. Kuze kube nini silokhe sifika kanje? Sesidiniwe bakithi, sicela uncedo abantu bathungelelanini, i-government yezanu kayiphume.
Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Sylvia Ndlovu laye obetshengisela kulelo lizwe.
Ngilapha insolidarity nabanye bonke abantu baseZimbabwe. Mina ngalahlekelwa ngubaba wami at a very tender age, wafa nge-crowd.
Umnumzana Farai Muvuti owebandla leZANU PF uthi akuqondakali okufunwa ngabaphikisayo.
Ukuphambaniswa khona ngama-protesters lava is i campaign yokuthi iZANU PF must go. That in itself is an incitement because uyazibuza ukuthi akula election, so siyabe sisiya nga.
Akwaziwa okuza kwenzakala kulandela ukutshengisela lokhu emgwaqweni. Udaba lolu oluqoqwe ngu-Ezra Jesus Banda lilethulelwa ngu-Gibbs Dube.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele, laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Owayengumphathintambo obona ngezokulima umnumzana Parents Shiri obhubhe ngolwesithathu ubekiwe namhla emathuneni eHeroes Acre eHarare kulandela inhlonipho ayiphiweyo nguhulumente yokuba liqhawe lesizwe. Ekhuluma emathuneni la namuhla, umongameli Mnangagwa uthe umoyi umnumzana Shiri wayengumuntu osebenza gadalala njalo wayemanyanisa abantu. Uphinde wakhuthaza abasebenza kwezempilakahle ukuthi babuyele ezibhedlela ukwenzela ukulwisana legcikwane le-COVID-19 okuyilo athi libulele umnumzana Shiri. Isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma uthi uyawasekela amazwi kamongameli Mnangagwa ngoba igcikwane le-COVID-19 liyamemetheka.
Imali isize ayenelisi, imali kakhulu imali efiwa abakhangele ezimpilakahle. kodwa ayisiko futhi ukukhulumela mhlambe ukuhlalela kulamizamayizamayi. Siyakhumbula even ubaba uStride Masiwa la uyohambelela izamoto nakuqathiswane ukwenzela ukubana kutholakala kuyona kuyini esingakutholela laba abaphethe ezempilakahle. Manje nxa ukhayele kona kubana nxa kungela political motivation phakathi, mina bengibona ngamba amadokotela labo omongikazi sokufika isikhathi sokuthi nabakhangele impilo more than okuningi lokho. Okunye kulokhu kusetshenzwa kulungiswa akusoze kulunge overnight, but kungalungi akuphela kodwa impilo zabantu zizama ukuthi ziphizile ngoba okuyimpilo kusho kungenzeke. Manje sokukhola ezimbabwe kuqala sasikuzwa nelabakathi sikubonela kathana, sikubonela kubo Italy, Britain, Spain, America ngani. Manje kanti sesikubonela khonapha sizi ngoba sesifunda uzibani ethi manje uzibani ukuthi manje uzibani lasekanti yabo. So sokudingakali ukubana sine-confidence sizama ukuyorefinate ukuseva izimpilo zabantu kulokhu kukhulunyiswana ngoba umuntu ukhulumele kavalanga kuyona kuasakhulumiswana. Kuyakhona ukukhulumisana kuzomsiswa kuze kufike lapho okuzabangamelo khona. Kodwa kwangakhethi acelelela impilo ngoba ngakhethi isihlobo sabo saziyo esizabe sesigula sokunguwe ozabe sigula. Akusei bona kwalonto enahayi sibona lapha-tvimbe sibona ama-social media. Kanti futhi sokusizakala kithi khonapho sokudingakala yokuthi kona sibe khona eduzane sokumele sincedisane.
Uchaze umufi njengomuntu obebambanisa abantu, ungathi lokhu yiqiniso yini njengoba sibona abanye besithi waphatheka kusehlakalo seGugurahundi njalo ngumuntu owayelochuku?
Akula muntu ongelambani empilweni yakhe, sonke sibesizane oyalongalosesakwenzayo. Kodwa noma kube balisindalo sakwazi ubana uSawuli wagcina esengufomi kwamele kwamalanga kodwa engiwahlukumeza amakristu wabulala for enze kuphela kwona. So-ke thina esintwini sithi wafakanaka kithi umkhambile usentungile okunithi sikuthiyele uNkulunkulu. Mina ukele ngakuthi ukuthi hhayi angisuwo uNkulunkulu ukuthi ungandijaje, uNkulunkulu ngiyojajana.
Lo umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezano PF sixoxelaye ekobulawayo. Uhlelo Woza Friday namuhla sikhamba lomculi weRumba uMr Bones, yena osanda kwethula ingoma ekhuza abesilisa ukuthi bachiyane lomkhuba wokuhlukuluza abesifazana ezindlini, i-domestic violence. Untungameli Inkomo Studio 7 usipha lolu daba ngugcweleyo.
Mr. Bonzi sizwa esileminyaka mpela isemculweni ihamba leqembu layo legaramtata. Nansi izethula.
Mr. Bonzi umxolisi isibongo ngesakondlovu konkalange, ngizalwa entoli esigabeni sasegaramtata ePlumtree. Amadlala dengilawo i6 from 2012 nje kuzokuzofika last year.
Uthi ukuhlukuluzwa kwabesifazana ezindlini into ehluphayo kakhulu eZimbabwe laseSouth Africa lapho acula ekhona, yikho nje ekhuza abesilisa ngalingoma. Abangathanda ukuthenga umculo wakho Mr. Bones bawuthola njani?
Abafuna ukuthenga amadlalade akhona kakhulu inamba esebenza kakhulu ku WhatsApp ithi +27717202537 bebe besilandele ku Facebook page la ku Instagram umxolisi Mr. Bones. Ngiyatholakala nje kakhulu ngihleli ngi online kulezo ndawo kakhulu la ku WhatsApp la ngikhona.
Abalandeli ke ungabatshela wapi amazwi?
UZulu ngamtshela amazwi ukuthi abantu bezama ukulandela imigomo ebekwayo malana lesifo lesesihlasele ese coronavirus ukuthi beziphathe kahle abantu belandele nje bevikele besama ngazo zonke indlela ukuthi bephephe.
Sibongeke uMr. Bonza ehamba leqembu lakhe legaramtata bobaba induku kayakhe muzi. Asibathandeni omkethu sibavikele ngaso sonke isikhathi.
Singakehlukani sihlobo wathi sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Likhuphukela yakho nkulungwane ezedlula ezintathu 3092 inani lasebetholakale belegcikwane le-COVID-19 elizweni. Abezomvikela namhlanje bebesenqabela abantu ukungena enzekini yemadolobheni wonke. Hayi ke siluqaba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.